Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Uzulu uthi ikhefu lekhisimusi kalisoze libe lihle lonyaka ngenxa yokuswelakala kwemali eZimbabwe. Balutshwani abantu abagada amabhasi besiya emaphandleni lapho okujayele ukuba khona amadili ngesikhathi sekhisimusi. Inhlanganiso ye-National Blood Transfusion idinga igazi isenzela ukunceda labo abazalimala ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Njengenhlala yenza sizalethulela ezomculo lezemidlalo. Thiyani indlebe lizizwele zulukandaba. Uhlelo lwe-Live Talk lamhla sixoxa ngekhefu lekhisimusi. Thumelani imilayezweni yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318 kumbe ebulenjini bokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngaphasi 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065-15460 laku 13860 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.